kodwa kuyena sekusiya ngokuthi izitichi lezi ezintsha zibe zinjani, ngoba sibone kusikhathi esisanda kwedlula ikakhulu ngapha kulama community radio uhulumende engoyophambili obegijimisa indaba. Kukanti-ke kukhangelela ukuthi ama-radio lo njengoba engawezigaba la kukhokhela bona lezigaba. Kodwa okuqakathekileyo nje kukhona ukuthi ngemva kweminyaka eminingi kakhulu kukhankaselwa ukuthi kuvulwe lamagagasi asevulwa, kodwa ukuthi azavulwa ngendlela enjani, umuntu wonke ulethemba ukuthi azavulwa ngendlela eqondileyo ehambelana nalokho okuvele kusenziwa kuhlu lwawo.
Kodwa siyazi ukubana ukuze umsakazo uphumelele kufunakala indleko ezandise ukutholakala kulokho okuthiwa ngama-adverts. Ngomumo okhona ubona ungani imisakazo le izenelisa ukuthi ibe khona okwesikhathi na, njengoba sibona ukuthi umumo wakhona uwome kakhulu?
Umumo unzima lali ekhona khathesi imisakazo ubuhle bayo ukuthi iminingi kahulumende kuyatholakala imali ezisuka kwezinye indawo ukuze ibe ilokhu isesekhona, kodwa sikhangelela imisakazo eziphile kodwa isebenzisa ubuntethi bayo. Hhayi, kunzima sibili. Anti yabona lezi mali ezidingwa kuzabelo ukuthi zibhalele ukuthi zithole imisakazo izimali ezinkulu kakhulu, ongathi unakala ukuthi yisithi isabelo semaphandleni eZimbabwe esingathola imali enjalo kube nzima kakhulu.
Esikhathini esedluleyo sike sezwa abanye bekhalakhala ukuthi uhulumende upha amalayisensi inhlanganiso ezivele zisekela uhlangothi lwakhe. Ubona ungani akusezokwenzakale yini okwakathesi?
Kukhanya angathi kuzakuba njalo, ngoba sibonile phela lapha kungakamenyezelwa ukuthi uhulumende nguye obevele ehamba phambili ehlangana lezabelo ezijeneyo. Njalo sithi sikhangela labo abevele bekhankasa abenjangele weZimbabwe Association of Community Radio Stations, amalunga abo amaningi bona ephandle kwalapho kutholakala khona ama-frequency. Ngakho-ke kukhanya kunzima sibili uhulumende nxa ngikhanyele kulesi sifiso sokuthi imisakazo le emitsha ezayo nayo ifana nelale ekhona khathesi